Utese lubaba elokungabantwana okuncane kwama 11 years. Kwathi umhlwazi ungena endlini laphana. Ongabantwana kwase ugijima laphana kutshela ukhulu khulu umhlwazi njengomuntu ongaboniyo. Uthi hayi bantu abantu njengoba lisehlile ukuthi liwukhiphe ngempahla lezi. Kungangcono lithathe ithaya lichise libeke eceleni ukwenzela ukuthi ngezwe kunuka izaphuma ibaleke. Umama njengoba engekho bezamenyezwa. Ongabantwana wathatha ithale liyana kwafaka duze le-wardrobe kwahle walayita. Ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke baselebele izigqoko zalezo abazigqoke kuphela.
Okwamanje limulisele egcekeni njalo lidinga usizo lomphakathi. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.